Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omusha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Onke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Fala ukuthi lamapolisa bazisa ukuthunga abantu bezimbabwe. Bebazisa ukuthunga hathi kuphela ukuhlungu bazisa ukuthunga bebulala abantu bezimbabwe. Kade yena hulumende bani. Lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kudikele izipayisi kamkhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama-spikes eHarare lamhlanje.
Silamalunga heqembu lembuve ele insingizi zibongazi khonapha eMelika lawamajahake bakhonapha kuma-studios ethu lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Onke waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kuvika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentathela izindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMikhlizi Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa ukuqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emotening drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanatha. Kodwa ngingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. Ina SCG volume kuyabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengihlanganisela ngisakwanisa ukukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane lepetrol. Ipetrol yane bengiyakwanisa ukuyifaka emotening drive lokho engihlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongeni hathi kulandela nje.
I-objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele asuke embusweni ngoba eseyidlalele eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezijiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Omunye wabakade bekulomkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengikukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona. Yes, ngabe zizimele. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kulokho asikwamukeleni ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ekuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka leli nyathelo likamoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle ensukwini bengathi eminyakeni yonke ebesiyiphila ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli kwamanje uthi liyancomeka leli nyathelo lithethwe ngumoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusobala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba ngumphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani le ndlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kule khombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesaxwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagcoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxelo meli wenkayisa othedalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lama-spice ukuthi-ke uzafica ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakala ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, babazwisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani? Lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga, kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kujikela izipayisi kangikhona. Ungakhangela uhulumende uvele useswele, seswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la ma-spice kuphela. Uhulumende sedinga imali emgwaqweni, phiwa amapolisa nxa benikwa ama-target okuthi khona namhla nxa liphenduke enkambeni fanele bele 2000. Amapolisa enza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonjwa yibo bonabo ababusayo.
Kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba wokutshayisa amapolisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapolisa amaningi edlula amatshumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks.
Mtunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapolisa kuthiwa khona into embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uZulu weHarare obikwa eqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo esitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxele omunye wabahitshwe yi-tear gas umnumzana Promise Mkhwanazi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ngikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa lalokhu ephela i-tear gas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngokevanga enzima edolobheni abantu bayajidinyiswa kuqalisa ukuhlukumezwa okwenziwa abantu namapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle ikuhitshile la uyitiyegasi.
Ingihitshile ilokhu ingihitshi itiyegasi lapha kuNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa.
Ngabantu kuphela abantu kazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje?
Sekudibene labantu sekuhlangene wonke umuntu usethonukile bayalwisa abantu lamapholisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela lapha.
Akula yini ababotshiweyo?
asikakwazi ngakathi vela ukukhangeleki ngoba bayagijima bagcina indawo bagijimisayo lamapolisa sizakwazi lethi ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo namhlanje amapolisa ejikela ama-spies ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho?
Ye, yikho kucaphula abantu bacelukile idolobha lonke leharare leli kunzima.
Umnumzana Promise Mkhwananzi yisiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokucina emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSekhe Tumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlelwa umngane wakhe omkhulu uSekhe Tumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli esadake uSekhe Tumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonishwa bonke ehamba kancane kancane wasukuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuzanga njoba nje isima sokuthi nxa esekhaya ulokutshinga ulokuzonda nxa ekhuluma phathile indaba zaseAmerika laseUK namhle benganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe ezokhalela indoda ayasebenza layo for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwela iqula labaphathi intambo abayisikalo lokushiyagalolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Kumangalisa nje ukuthi ukhethe umongameli Mugabe ukhethe ukuthi eze ngapha eBotswana lama ministers angu-9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe alilamali. Ukuthi South Africa balethe u-deputy president uCyril Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilethe esithi thina umkhono wabo uqinile ukwedlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into ejengisa ukuthi umongameli Mugabe konke la mesa kahle ukuthi bayazwisisa ukuthi abantu bayidubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenele lo mngcwabo bakhoqela ababengomangameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomsekeli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamathumi ayisishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ethenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1918 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSaffron kweleBotswana.
Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe emhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Thank you. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatsayi Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli zindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalowo sebone ngani kungaba ngcono nxa yena engazenzela, kukanti sonke sibaningi sinje sile ndlela zethu esicabanga ukuthi leyi ngasebenza leyi mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali, ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa uma uhulumende lo ukhona. Wonke umuntu sefuna ukuthi ngiyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, yothina sikufuna ukuphela khona ukuthi ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena kezoketo kuyinto ethuka futhi ihlukumeza abantu labo kumele bavote, ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthini ngalokho okwenzakalayo?
Ngibona ngani mina lokho kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesi sineso kunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho luzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha lokho kwenza ukuthi uPresident Mgabavu isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzane Tsvangirai ulokhu engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosi beyi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu abakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Ngibonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu, bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labo njalo manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lokuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisi Ncube sengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhetho ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala, ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhitshe uhulumende lo okhona, ngoba indlela asebenza ngayo yindlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angiboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe, ngembali yokhetho leZimbabwe, kukalutshwani ukuthi umuntu ofika azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu singabala maybe uMagret Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela le bandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lingene ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla athiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumbe abantu?
Kutshengisa nomnudubo kubuhlungu-ke, kodwa ukuthi kutshengisa udubo lolo ukuthi abantu beZimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokho abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela. Kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe balema-experiences kumbe singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima angeke zenziwe umuntu oyedwa. Bonani kusukele kuthini iZimbabwe yavela empini, ivele empini kwazenzakala into ezifana le-Gugurahund ezenza ukuthi abantu besibe kakhulu bathemba ukuthi hayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu.
ngibona khonokho kuyinto engakusinto enhle kwinto ukuthi ufanele siyiluyise. Ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bephalamende, ngibona ngani lapho kofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe baze bazi ukuthi hayi okuqakathekileyo yikuthi umuntu ukhuluma njani njalo iy'nhlelo zakhe zeminjani. Kasoke senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sesikhethe upresident ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 eseBhilitane. Ubexoxa endawonye lomnumzana Mxolisi Ncube, yena obeseJohannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalaki omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalaki utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $154 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le igoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga, lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembu lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya, uDumisani Ramadu Moyo, Low Blessings Ngqo Nkomo. Majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha?
Hayi, sihambe kuhle kakhulu uma ngowomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi, kuyabongeka. Nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya. Sivama ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela. Okuza ingoma kabasihlabelele. Angazi majakete lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Hayi, silungile sino.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe, nguye ophethe ingungu laphana. Unkomo, iqanda lelo lilani phakathi, ithiwa yini instrument oyiphetheyo?
Le ithiwa yishaker.
Ithiwa yishaker.
So liqanda le-ostrich, ngalifaka amatshe phakathi, yenza ukuthi likhiphe isound.
Hayi, yenzani likwaziyo majaha kithi.
Sabela wena, sabele ekhaya. Sabela wena, sabela ekhaya, uyabizwa ekhaya. Sabela wena, sabela ekhaya, sabela wena, sabela.
amaphimbo amnandi kakhulu lawo sebenza. Ya, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka-1987 esobuka secondary school kobulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sesicala ngokuthi siqhubekele phambili sikwenze kube umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23 siphuma edolobheni lakobulawayo njalo sisebenza ukucula lokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amanomhlaba.
Uyakhumbula kudala lalingani libaningi?
Yeah.
Kwahamba njani?
Sasingu-6 ekuqaleni. Abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi etshiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usesekuqaliseni kunganawo wahlangane kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto esifuna siyenze kuze kube
phakathi.
I-performance yenu lamhlanje ntambama li-performa e-Kennedy Center kuyahamba njani kahle kahle?
Namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage sithakazelela i-100 years JFK. Kuzabe kuleqembu elivela e-Chicago abazaphefoma ekuqaleni then sokuphefoma thina and then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isem umkhosi lokho kuyisem ukuthakazelela uJFK. Ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center namanye amaqembu wonke avele endaweni ezitshine. Kulamaqembu avele India, kulamaqembu avele eBulgaria, kulamaqembu avela
isikhathi sesidliwe ngumangoyo khonapho umkhaya. Asiyigqibeni ngoshoshe loza majaha kithi.
Aguti show, shaloza yelele, uye, ule funda mamayo, hoti estimela, sivele simba, uye, shaloza. Shosholoza, kulezo ntaba, simela sivele Zimbabwe. Shosholoza, shosholoza, kulezo ntaba, simela sivele Zimbabwe. Uyabalela, kulezo ntaba, simela sivele Zimbabwe.
Awubone ke kwamnandi kwanjalo esikhathi sesibe lo mkhawu. Sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli. Igcibe uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lonto ngamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.